Msakazi labalaleli be Studio 7, thina njengebandla le TCC lapha eMadebeni South silokuthokoza ukuba omunye wethu uchairperson weConstituency Coordinating Committee ye Dedbush East ubaba uElliot Mageza lamhlanje ukhululwe umthethwandaba uthe aphume ngebail, uphiwe ibail ye 10,000 iRTGS ukuba icala lithonise ingkhaya, ukhangela ukuba abuyele court njalo mhlaka 27 April. Kuvele nje kuyinhlekisa khona kobe kuvele kwenzakile ukuba umuntu abotshelwe icala elivele lingekho, kodwa vele sesikujayele khona kweZimbabwe ukuba hhayi abantu babotshwa bebotshelwa amacala avele eze. Isisusa esikhona njengoba sonke sisazi yikuba iZANU-P F ilokuzonda kakhulu ngokunqoba akwenziwe ngubaba ukhansela uMorgan Ncuba inqoba iZANU-P F eBedbridge. So inhliziyo zabo zibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo, kodwa hhayi thina sithi simalaye ubaba uMabiza lo baba omunye obebotshiwe ubaba uRuvengere laye ukhululwe ngemvana kokuba uMorgan Ncube umnikazi wendlu lapha ubaba uRuvengere behlala khona ebhaliswe i-affidavit efakaza ngeqiniso ukuthi hayi lo muntu uhlala isikhathi eside ehlala endlini yami ngesikhathi erejista ukuvota ubehlala endlini yami. So hhayi sikujabulela ukuthi amakhomrades lawo omabili namhlanje azalala lezimuli zawo emakhaya abo.
Ngimphathise ngani umnumzana Mabiza njalo kusizile yini? Kukanti omunye umhlali weBybridge khona ngapho umnumzana Ruvengera lilunga lenu yini njalo laye limphathisile?
Kunjalo msakazi, umnumzana Mabiza lomnumzana Ruvengera sibaphathise kakhulu njengebandla TCC. Okokuqala sibaphathise ngokuba sime labo esingathi solidarity, ngoba ngesikhathi sobunzima kuqakathekile ukuba uthole umuntu ongumngane, umuntu oyicomrade oza kuthi uma uthalaza umbone yini esecweni kwakho. Umnumzana Mabiza siphange safonela amaloya, ama-lawyers for human rights ukuba abuye amphathise kwindaba yakhe leyo. Lanxa sebesecourt bebekhona amanye amalunga e-TCC khona lapha eBedbridge ade bemila laye umnumzana Mabiza betshengisa i-solidarity ukuba sisonke sindawonye ebunzimeni lobo ophakathi kwabo. Laye uphume indoda ejabulayo enanzelela ukuba hayi abafowethu amacomrade ami ami nami lanxa ngisebunzimeni obungaka. Ukugcizelela umbuzo wakho ukuba umnumzana Ruvengera ulilunga lephathi yethu yini? Ye, ulilunga lephathi, yikho lo comrade ukhansela uMorgan Ncuba emelaye ifakaza emfakazeli ukuba hayi umuntu lo bengivele ngihlala la elilunga lephathi njalo engumuntu engathi yi-tenant kumbe liloja elisendlini yayo. So hayi amakhombezi lawo mabili akhanye ethokoza kakhulu ukuba i-TCC lapha eMadebeni South imi labo esikhathini sobunzima obungaka. Okunye ngigcizelele umsakazi, umnumzana Elliot Mabiza uthe ephuma esitokisini esephume lekhoti sesimbuza ukuba ubephatheke njani esizandleni zamapholisa. Hayi uthe ukuthi agcone amapholisa lapho ongadingi ukuthi awagcone khona, akuvumi, wakhuluma iqiniso wathi ubephethe kuhle kakhulu isikhathi semapholiseni. Amapholisa abekhuluma isana laye emtshengisa amzwela.